So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we-studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-19 Ntulikazi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igqwetha uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane lenkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe.
Njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF obulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yake ingayikhangeleke saphakathi lokubuza amatenda zonawo ukuthi bayathabatha ngabantu bezana abantu bezanabaningi.
Kuyaxokozela kwele Melika kulandela ukukhuphuka kwemali engatholwa ngolenhlanhla ozabheja umdlalo welotho esifika kubhiliyoni lamadola.
Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sibone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho owe-Electoral Act othathela umuntu ilungelo lokuvota nxa ethe wahlala phandle kwelizwe okwesikhathi esedlula umnyaka olengxenye akuphehlwanga ludaba lukaMnumzana Xavier Kasukwere, kodwa kuphehlwe ludaba lwenkulungwane lenkulungwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Igqwetha likaSithole uMnumzana Addington Chinake ufikise amaphepha lawo emthethwandaba we-High Court izolo. USithole uthi i-High Court kumele yesule isahluko 23 somthetho lo ngoba sisephula isisekelo sombuso welizwe. UKasukwere yena waliswa ukuncintisa kukhetho lukamongameli lidale le-High Court kunsukwana ezedluleyo ngemva kokumangalelwa ngumsekeli we-ZANU PF esithi usehlale kwele South Africa okwesikhathi esedlula umnyaka lengxenye. Kodwa uKasukwere uyakuphikisa lesi sinqumo emthethwandaba we-Supreme Court. USithole utshele untungameli Nkomo we-Studio 7 ukuthi umthetho lo kumele wesulwe.
Sesifinyelele inkantolo ukuthi isikwazululele udaba lolu olubiswe yi-judgment kamankota ekhesini kaKasukwere. Okokuqala engizakufaka kube obala ukuthi angisilobudoda likaKasukwere njalo kanye nelanga ukuthi ngincedise uKasukwere endaweni yakhe. Mina okuphela okungithintileyo njalo okungithintayo nge-judgment yana ukuthi abafowethu labodadewethu abangaphandle kwamazwe, abafowethu labodadewethu abaphakathi kwelizwe abasebenza endaweni ezitshenitsheneyo, i-judgment yana iyabathinta ekuthini ngenxa yokuthi basebesenze or bahlale more than 18 months bengekho esithi i-constituency ya akumelanga bavote. Kuyukuthi umthetho vele unjalo ku-section 23 subsection 3 we-Electoral Act. Nxa uthi awukhangela umthetho wonalowo sesithi siwuhlaziye kahle kahle kuyabe sokusitho ukuthi umuntu ukuthi ukuthi nxa ephenduka endaweni yakhe kuyahle kahle-ke babaze bamemeze nokuthi uzanywani vele umthetho nje oyindidayo umthetho lowo. Ngithe sengihlale phansi ngawukhangelisisa ngabona ukuthi hayi njengabantu amaZimbabwe kufuze sincedisane labafowethu abaphandle kwamazwe ukuthi babuye labo bakwanise ukuvota. Lo muntu okhonapha elizweni ukuthi angahamba ayesebenzela kuboHarare kumbe kwezinye indawo akwanise ukuphenduka vota.
Udaba lolu ukhangelela ukuthi luhluzwe nini yinkantolo, ingaluphatha ukhetho lungakafiki yini?
Njoba ngithi lo ngaphambilini ukuthi injongo ayisiyo ukuthi ikhesi o indaba kaSkwere incediswe. Injongo ngeyokuthi abafowethu abasendaweni ezishiyeneyo abangeke bakwanise ukuthi babe ku-constituency for a continuous of 18 months bangabi phandle. So it's not an urgent matter ngenxa yokuthi kulaleke kaSkwere. UKaSkwere ulamagqwetha akhe, uKaSkwere bayibambe ngeyabo indlela abayibambe ngayo, indlela kimi esuthisekayo. Njalo I think ukuthi iSupreme Court izabancedisa. Kodwa vele ibancedisa entweni thina esicabanga ukuthi yinto vele illegal. It's unconstitutional vele khona. Umgoqo nalo we 18 months ukuthi ama-elections enziwa every 5 years. Ukuthi uvela ngaphi uzama ukuthini yinto thinesiyilwisayo.
Ubona kufanele ukuthi umuntu alahlekelwe lilungelo lokuvota nxa ethe wahlala isikhathi esinganani phandle kwelizwe.
Inkalakatha yokuthi umZimbabwe wena ukhona ulama particulars akhe is registered to vote, kubuza vote kathi imigoqo ngeyani. Hayi, angiboni ukuthi kulo ncedo lokho. Ayikhithi imigoqo leyo, abantu bakwanisa ukuvota eZimbabwe. Lami nginje so ngafumana sengihamba kwezinye indawo ziyadinga lama ungaphilisa imuli yami. So kuyabe sokusitho ukuthi njengoba kule issue yama-dual citizens, so kufuze ukuthi every after before 18 months zikwane kumele ugijime uphenduke ekhaya uzokuyabalala ukuthi usufikile, uphinde usuke uhambe uyesebenza. Nxa sezifike i-18 months ugijime uzokuyabalala, kanti vele imigoqo ngiyani? Imithetho engancediyo leyo kayikhitshwe.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elilwela amalungelo kaZulu, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkomo.
Asambeni madoda.
Omunye wentatheli zindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka ngemva kokutshaywa kanye lapho okubhaqabulwe omunye wakhe uAnastasia Ndlovu weStudio 7 walimala. UAnastasia uthi elokho esizwa ubuhlungu emzimbeni njalo ulindele usizo olukhangelelwe ukuvela kuhlanganiso elwela amalungelo entatheli eyemisa Zimbabwe ukuze ayokwelatshwa njalo ahlolwe emthineni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Phonyathi utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa asadingisisa ngalolu daba njalo ibandla lezanu PF lithi alikhuthazi ukuthi kube lodlakela. uLungelo Ndlovu uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 ngokumehleleyo njalo uthi kuyadanisa ukuthi intatheli zindaba azivikelanga ukusebenza.
Kuyinto edabukisayo kakhulu yathi ingayikhangeleke. Sikhathi saphakathi lokumuza amafendazona nawo ukuthi bayathabathaka ngabantu bezana, abantu bezana bebabaney'sibizi abangizona-50 kumbe kusuya ku-100 begqoke izikhipha zabo zezana begqokela ama-chet. Bekuyintatheli zindaba ezwaliselwe u-Anastasia Ndlovu, mina uLungelo Ndlovu, uPamela Sithuso, uSimba Rashemparanganda, Lonathi Chuma, bafika basibuza ukuthi lengani ngithathela namapikitsha alapho yenza ngo-1 sabachaseka athi zintatheli zindaba nani ndingakingasithela nje ukuthi kwenzakalani, izi-story zabantu bonke ababili. Khonapho sisanzisa njalo mina bengikhuluma lomunye ongwanasengane uyakhokhela lelixuku labantu. So ngisakhuluma naye ukuthi singama ukuzwisisana ngokesithi akutshengise ukuthi akhombise ukuthi uyintatheli zindaba, intatheli kuyinokukhombisa ukuthi uyintatheli. So ngisathi ngiyangena esikhwameni ukuthi ngikhiphe-ke i-press card kodwa sengimtshela ukuthi hhayi mina intatheli zindaba ngokomsebenzi. Wase wathusha ke iqubo nale kade behamba bebaningi vele abantu bakhona, besithi vele abantu laba akumelanga bayekele delete. Bahle bangigombolozela lami khonapho, ngatshaywa lapho emisweni kumbe kuyimpama kumbe yinqunzi. Nani ngisuke ngasuka sengibaleka khonapho, ukufika kwami khonalo ukuthi ngisuke sengibaleka ngemva kokugondolozelwa ngayo lixuku lonalelo labantu.
Usuthethe nyathelo bani ngemva kwalesi sihlakalo?
Ngemva kwalesi sihlakalo sigcine sibhalela inhlanganiso yemisathu kahlani so yimisa ikhulukiphi statement sona leso kukhombisa ukuthi sisitshayile ukuthi umuntu yenalo posting u-anastasia nguye ngenzama ukuthi kuzamele indani yethu leyani chase but angisathola ngithuba ngoba bekuningathi ngikwenza kusuke bizolo ngihlahlala ukuthi angangiyinhle imali kodwa bengilesifiso sokuthi ngizabuya khona emapholiseni ngiyevula iyani chase ngoba kuyinto embi ukuthi uhlasele unozindaba ngalesi sikhathi lapho inkokheli inkokheli zebizo sikhuluma ngokuthi-ka kube lokuthula lokuthi ama-bodies labo nangeza ngabe ngono zindaba bequqhuzele ukuthi uhulumende akhangelisise ukuthi awula zehlakalo ezinjengaso lezo sikanikanelokhephi bekuyikuzama ukuthi kucathiswe ukuthi abantu labo bangakhulumi ukuthi bashayelwane kanye labo njengalabo bazibona bephezu komthetho ukuthi vele bazibona bephezu komthetho benamandla okwedlula umthetho selesishobhe ukuthi ungake washaya i-journalist icedeke ukuselethibeli i-journalist nawe uceda lapho ubatsheli ubachazele ukuthi nangono zinda so bona sikade besitshayela yona ukuthi sidingithe ifuthe selesiyithe ukwenzela ukuthi bengakhanye kungacaci ukuthi kahle kahle kuyini fike abe kusenzakala khona phana ku-fifty.
Ulungelo Ndlovu, intatheli izindaba isebenza izimele obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu kunye lentatheli izindaba ziqhubeke zikhuthaza amapholisa ukuthi kumele abophe abatshaye intatheli izindaba. Ngesizwe unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentatheli izindaba eyezuji umnumzana Perfect Hlongwane.
Ngokusizi kakhulu ukuthi sihlangana lo daba lokuhlukunyezwa kwentathelo ezindaba. Intathelo ezindaba zethu ezinhlanu kobulawayo bahlukunyezwe kakhulu ngabantu akade begqoke izembatho zebandla leZANU-PF. Sibona sengani lokhu into embi okungafanelanga ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlekelele. Into esingafanelanga ukuthi siyivumele ukuthi yenzakale phakathi kwethu. Ngakho-ke silokukhona okukhulu kakhulu ngalolu daba lokuhlukuluzwa kwentathelo izindaba zethu kobulawayo. Esingakutsho yikuthi sidane kakhulu ngokuthi lokhu kwenzakala ngemva kokuba sibe le nkulumo kanye lengxoxo labezomba ngazo ukuthi bangaze balwisa kumbe ukuhlukuluza intathelo izindaba. Ngakho-ke sibe lokuvumelana ngalokho, asikhangeleli ukuthi abezomba ngazo babe yibo abahlukuluza intathelo izindaba. Sicabanga ukuthi yibo kufanele ukuthi bakhokhele odabeni lokuthumayela ukuthula elizweni, ukuthula ukwenzela phela ukuthi nxa sisiyafika umhla ka-23 sibe nokhetho oluhle, ukhetho olungeladlame, ukhetho njalo olwamukelwa nguye wonke umuntu. Sikhuthaze njalo amapholisa ukuthi kufanele ukuthi baphenye, ngemva kokuphenya babophe labo abaqhube lolo dlame kobulawayo. Kanti ngemva kwalokho kufanele ukuthi basiwe emthethwandaba. Nxa bengasiwe emthethwandaba bayegwetshwa khona ngale ukwenzela ukuthi phela kube yisibonelo sokuthi ilizwe kalikhuthazi ukuthi kube lo dlame ikakhulu kuntathela izindaba. Sibona sengani lokho kuqakatheke kakhulu. Engingakutsho ekugcineni ukuthi abezomba ngazo kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi bakhuthaze abalandeli babo ukuthi bengaze balwisana lokuhlukumeza intathela izindaba ukuthi ukhetho lwethu luhambe kuhle.
Lo-ke ngumnumzana Perfect Hlongwane, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathelo izindaba eZimbabwe Union of Journalists.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi omunye undoda wegogwe uSpencer Dlamini ugwetshelwe ukuhlala ejele kweminyaka engamashumi amathathu ngemva kokutholakala elecala lokudlwengula omunye umama lokumthathela imali. iphephandaba leHerald lizodaba lokuthi uhulumende ulandule udaba olwethulwe liphephandaba leNewsday olokuthi amasotsha akwele Mozambique asekhankasela ibandla leZANU-PF esigabeni seManicaland. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba uthi umfanekiso wevidiyo otshengisa amasotsha la esithi osomabhizimusi bangasoze basekele ibandla leZANU-PF bazadutshulwa babulawe ngowamanga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani bafakazi bethu esibathandayo kanye labalaleli be-Studio 7. Siyabonga laphana, siyabingelela sithi izinyoni lesilo sibe sinyama sikamthwakazi. Ye, bengisekhaya impela besiya eSpain, eLuagueru, kuthiwa eMaboneng. Uyazi ngogawule uma bekhuluma indaba zemigwaqo leyo. Ukusuka eBeitbridge usiyabamba koBulawayo, umgwaqo lwana ufile, kodwa ukusuka koBulawayo usiya eLuagueru, eMaboneng. Mina la ma-tourgate angikhona, ungabheka ama-tourgate ase-Beitbridge. Bona lona umgwaqo we-Beitbridge Bulawayo, iyaso tourgate phela, uyacabanga ukuthi maybe ngabantu nje abamile. Ubusubheka akusuka koBulawayo usiya eLuagueru. Ukuthi mina bengicane maybe sesiku-N1 futhi sese-South Africa. So angiyamanti indawo zangale emashonaleni ngapi emandebeleni lutho akulanto abayilungisayo. Right, siyadlula lapha singena kwelinye idaba. Uyababona-ke abantu beZANU-PF even lati nje bangabasethusela balina kanje libuye eSouth Africa. Sibabonile masiye eLuagueru le manje batshaye intatheli yezindaba. Uyabona ukuthi iZANU-PF lobucorrupt la umnankagwabo la babesithi yebona abafuni ukhetho olungela msindo. Nanku sebeqale betshaye intatheli bachazele ukuthi yena yini. Kanti abantu beZANU-PF banjani vele? Banjani? Abazama ukusihlonipha bangatholi isikhathi, bazama ukuhlonipha ilizwe lezimbabwe. Labona ababanyade besembuthwaneni ukuthi umnankagu ukhiphe indiza ukuthi hambe i-check ukuthi uchamisile abantu abangani kusiza ngani na noma engaba labantu abayi-100 and something. Bona la abantu abasupport iZANU-PF abakwananga emakhanda alikho right emakhandeni lapho upstairs alikho right. So ake lizame ukuthi lisihloniphe abantu beZANU-PF kathi lina yini enzima kangaka le mgwaqweni ile futhi last week besiye eGweru eKana Mission le Flower to Kana Mission mgwaqo ngone ufile. iZANU-PF izama ukuzinyonga amakhwapha, izama ukusihlonipha please, siyacela ngalawa amagama. Amen.
Anibunjani basakazi lonke khonapha kuStudio 7. Ngokuqala ngithanda ukubonga ama voice ami ngawezwa abalwa kakhulu okutshengisela ukuthi hathi alilankethabejabe. Indaba ebuhlungu, indaba ebuhlungu esiyizwayo le ukuthi kusayina bili yokuncindezela abantu patriotic bill. Hathi lapha iZANU-PF kumbe sithi uhulumende weZimbabwe utshengisela ukwehluleka okukhulu. Angeke umuntu ethabele ukuthwala amanzi ngegabha elivuzayo. Xa igabha livuza liyavusa sebeswele into yokwenza. Angeke umuntu ethande umuntu omthwalele i-AK le-OCAP ngapho kube sokuthiwa kumele kuthande. Sizalithanda kanjani lizwe lethu? Thina singahlalanga kuhle, thina silamba, thina sidibeka kungela mali, abantu bebulawa. Hhayi, aso ma-sanctions lawa. Ubulala abantu abakho obususithweni ufakela ama-sanctions. Igama lami nguvukani Zulu. Sekhezi, iZANU-PF siyehlulekile. Akungena amanye amaphathi, akungena omunye uhulumende. Khansile le ibill, umuntu uyavunyezwa ukuchothoza xa engenzi kahle, xa umuntu uvuma ukusola.
Sanibonani sisakithi samandebele, mandebele amahle. Ngicela ukuveza owami umbono, bengicela sizo sakithi asihlanganeni, singalulazani, singakhethani. Zonke indimi eziphakathi kwesizwe sakithi ngicela zingakhethwa. Asakheni isizwe esilobumbano, esilothando nenhlonipho. Thina amandebele sathengiswa ngabamhlophe, besabe ibutho likababa uNkomo, basithengisa kwabasekumala, basikophanisa ngomsila. Ngamazwe amabili lawo kule lizwe lemathebeleleni, le lizwe lemashonali, mandebele kasimeleni iqiniso, sikhululeni isizwe sethu. Labafowethu abasempumalanga kabazivuse, kasibazondi, kodwa kasimeleni iqiniso. Abantu bayahlupheka kulezi ntandane, labafelokazi kasebekhulile, amaxhegu lezalukazi kumele banakekelwe yithi.
Bona siwezebona isipiliyelo wejuniyela
Studio 7, ubona kanye balali bakho. Ngivele ngihlale phezu kodaba, ngisafuna mina ukungavumelani le ndoda leyo ukuthi ugiftisa ondumba lo ungazi kumbe ubekhulume eqombe ndumba vele isikhathi sonke leso ubekhuluma kahle nje khulume ngomthwakazi ekhuluma ngesizwe sakwamthwakazi angazi ukuthi sengenwe yini selahleka nje indlela nangobhizi ugxeka umqondisi moyo umqondisi moyo yena uyazama akufani yena wenzani ke lo ugiftisa ondumba yena lo ugiftisa ondumba wakhona ngoba thina siziqhaka manje zabantu kwasempumalanga zabechabi usuke lapho udukisa abantu uthi mabavotele nje omunye umuntu wasempumalanga oyingane yabomgabe labomlangako alibana phela ukhumbula ukhuluma ngokuthi lapho kunamakhansila nalapho kunama MP kuvotelwe ke mhlawumbe izaphu ithi izaphu ngekho kuvotele iMRP sibona ukuthi uzama ukukhuphula isizwe sabathwakazi hayi ukuthi wena uyotshela abantu bakithi ukuthi mabavotele amabandla asempumalanga thina njengathi nje asinandaba lokuthi iliphi ishoni elizongena esitedawo thina sifuna ukusafeguarda amandla ezabelweni lasezigabeni zakithi uyangizwa na wena Giftisa Ondumba
sibingelele kustudio 7 sibingelele abasakazi nabalaleli yebo ngizwa ubuhlungu kakhulu ngalaba bantu abachaya intatheli yami u-Anastasia Ndlovu umsakazi ohlakaniphileyo onezindlela ezinhle zokusibikela izindaba ngalokhu-ke ngicunuke kakhulu ngifuna ukulazisa le nabantu bezane ukuthi lokho elikwenzeka u-Anastasia Ndlovu angikuthandi kodwa-ke msakazi okungakwenza bophisala umama oyena obe uthenga kuye onguye obehamba lalaba abantu abakade belishaya laye ekuchaya nguye ozoveza yonke into eyenzakeleyo ungathwali nzima ngokuthi abanye awubazi ezilongibulala umama othenga kuye ngasonke isikhathi Anastasia Ndlovu wena phela uliqhawe yakuthanda kakhulu mama yakuthanda kakhulu bese ngikhuza-ke lo okhuluma kube nge-MRP othi MRP lo muntu oyedwa ephalamenti ugula ikhanda lo izoyekela njani ukuba lo muntu oyedwa litshontsha anti lina lingamasela yikho lithwele ama-$40,000 liwatshontshayo ama-resources ethu ngicela ukuthi uthule nge-MRP ngoba uzoba lenkinga ngelinye ilanga ngiyabonga bye-bye studio 7
ke ngibulise kustudio 7 noma nje amalo ukuze nama-report ami engasakhitshwa ngikhulume ngokuthi ungabona igambe noma ama-opposition ayaqalisa ukuthi aya-opposa ilokuzeni ibhili le patriotic bill yikuthi vele siyabe singahlakaniphanga kakhulu ukuthi sibone vele ukuthi ungabona umuntu esenza ulutho usekutshengisa ukuthi yena useyenzeni ngamavoti phela i-patriotic bill le iqondane nobani iqondane nami mina engihluphekelayo ayiqondananga labantu laba vele abathi bona they are outgoing no bayakwazi ukuthi abaphumi two yikuthi thina ama-leaders e-Africa sinawo silabantu abathi ma bebona ukuthi la ephathine kiyo umuntu ehlezi ethiye egabheni edinga abantu ebesephuma labantu ebesesithi hhayi liyani iphathi engikiyo kayenzi kahle kungcono azifunele eyakhe iphathi ezalalela yena layo uzayenza njalo labo bazaphuma kuye futhi ona lowo muntu ngoba izanu yaphuma kuzap then kwaba la ma-breakaway ama-breakaway wonke lawa ama-parties amatsha amanye aphuma avele kuzaphu ngaphandle kwezane abekho abaphuma kuzaphu kathesi abantu baphuma kuzane bebuya bezifomela amaphathi zabo then bethi sebesemaphathini zabo besolane futhi bebodwa and sokusiba yi-disaster that's why into eshota ngayo asishoti ngamaphathi sishota ngama-leaders so we are in a serious problem namhlanje abantu babuza mina bathi izaphu uyathengisa ilizwe ngibuza umuntu ngithi wathengisa ilizwe wena uphethe isithupha esithi zimbabwe izaphu yaletha ilizwe kodwa wena ususithi bathengisa ilizwe wawufuna kwenziweni wena ma wawungokhona ngoba bona bathi kwakufanele kuliwe usilwa lobani izikhali uyakuzithatha ngaphi usilwa ungaphi ngoba you can't just fight njengelokuzeni njengasesudan apho ngokudubulana nje kungalangqondo abantu labana ama-leaders laba abezaphu they were true leaders aba honestly ngoba babetshengisa abantu ukuthi no they don't need power babefuna ilizwe ukuthi likhululeko ngiyabonga thank you
hayi lathi siyabonga lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulokuxokozela kulandela ukukhwela kwemali engatholwa ngolenhlanhla kumdlalo weloto ethiwa yiPowerball esikhwele yafika kubhiliyoni lamadola. Abanye ngabaveza emisakazweni izifiso zabo nxa bethe bayithola imali, kuthi abanye ngabathi iningi kakhulu imali le okokuthi ingahlanyisa omunye engayithola. Kambe kunguwe othole imali le ungenzani? Sixoxele lesivalane seZimbabwe umnumzana Difa waJabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali babugande kuthiwa enye into egcwele ama mysteries amaningi kakhulu esesivame ukuthi siwabone sizakala phakathi kwethu singabantu nxa ukuthi siyesaphatha imali mhlambe singathi sizumbulo esikhulu. Imali le ngebhiliyoni US dollars nxa kungenzeka ukuthi iphathwe noma ngathi ithola iwino ngomunye umuntu wakithi, sekusiya ngokuthi umuntu yena ngokwakhe uvele into ethiwa imali uyijwayele kangakanani njalo uvele umqondo wakhe ubanzi kangakanani nxa sezikhangela lapha ezimalini. Ngoba abanye silokubona ukuthi abanye bakhona silokubona amanye ama-programs afana labo I Blew It ayenzakala emazweni afana labo South Africa, uthole ukuthi umuntu wayibamba sibili i-1 million noma i-5 million kodwa waqeda laphana wahamba wayathenga nje izicathulo, wangathenga ngisho lombheda, wangathenga ngisho lalutho, kodwa-ke waba ku-nice time wayitha waze wayiqeda yonke inya imali wasalesele izicathulo kuphela, wathenga lezimota eyabe ukuthi akasoza yenelise lokuzimaintaina. Kodwa-ke bakhona abanye njalo esake sibabone bethola imali, even imali yakhona noma ingabe incane mhlawumbe kungabe kungabo-500,000 kodwa-ke uthola ukuthi umuntu wenza izinto ezinhle kakhulu njalo ezikhwabithekayo, njalo omunye ahambe evula amabhizinisi abe leyinto ayevele ayelayo kusuka kudala enhliziyweni yakhe eyifisa eloyise ukuthi ngabe ukuthi uyenelise ukuthi ayenze. Yingakho yilapho kusuka khona ukuhlukane imiqondo yabantu ukuthi omunye engaya alandele uhlangothi lolu olufana lolobo olobo I Blew It noma engagxila kwezamabhizinisi abone ukuthi engenzani into engamsiza ukuthi imali leyo ihlale ikhiqiza ezinye izimali ezingamenza ukuthi aphile kuhle impilo yakhe kokuphela.
Bakhona abanye abathi bona bengayithola imali engako abasoze bayazise umhlaba kumbe abantu nje ukuthi bayitholile ngoba besesaba ukuthi bengagcina beloyiwe. Ukubona njani wena khona lo?
Njengoba ngijilo kande ukuthi laphana sokusiya kakhulu ngokuthi umuntu yena ovele imali uyijwayele kangakanani noma ngithi ulesibindi esingakanani sokuphatha imali. Bakhona abanye abantu abatshintsha imali yezimali ezincane bebesizwa khona abanye njalo ukuthi noma engaphatha malini akula akasoze wafa watshengisela. Kodwa esikhathini esiningi sivame ukuthi sikubone ukuthi abantu nxa umuntu engaphatha nje imali umuntu uyatshintsha angasakhumbuli ngisho lamazwi la ayewakhuluma uma phambilini ukuthi yena mhlawumbe uzazifihla, kodwa sicine sesibona umuntu eseveza impawu eziningi kakhulu esezitshengisela ukuthi yena usengusozimali. Ezinye ziyabe sezifana lokuthi nje umuntu usengathi usezidistensa phakathi kwabantu noma usengathi usengumuntu osengu-handle with care kuzo zonke izinto, usengumuntu osesenza izinto eziningi kakhulu ngesikhathi esincane ngesivinini esikhulu okuyabe kucina kuzokutshengisela abantu ukuthi kubonakala ukuthi lo muntu lo kukhona ushuthi ikhona into alayo noma ikhona imali enkulu alayo ngendlela ayabe khiqiza ngayo izinto ayabe zenza on daily basis. So bengakukhuluma kulula ukukhuluma nxa ungakayiphathi, kodwa ke nxa ungayiphatha imali eyizumbu lesingako impawu asuze zifihle ngeke uze uzifihle ukuya ngapi kuzatshengisela kungasiko kudala ukuthi lo muntu lo usele mali noma ungazange wahamba wayababaza ebantwini ukuthi mhlawumbe wona usele mali engako, kodwa ke izenzo lezi into ozenza zuku zonke ziza kutsho lokho.
Hello ke ngumnumzana Difa waJabi Bango Dube isizalane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Igqwetha umnumzana Ngcobani Sithole uthi ukuphikisa kwakhe umthetho olawula ezokhetho akuphehlwanga ludaba lukamnumzana Xavier Kasukwere, kodwa inkulungwane zezizalane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Omunye wentatheli izindaba ezibikwa zihlukuluzwe ngabebandla lezanu PF kobulawayo ngomvulo uLungelo Ndlovu osebenza ezimele uthi usinde ngokubaleka. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.